So we see a decent about VOA in the valley.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimeni esincayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ungahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi, ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlisi ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazo, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Sixoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusa Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, eye-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo owamashumi amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukuchaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho okwenziwe ngumongameli owayengumongameli olapha e-South Africa uZuma. Kanti njalo-ke ukuthi enze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokhu sezobeka futhi njalo isicelo sokuthi isigwebo sakhe simelele usuku lwamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela mthetho selizwe le-South Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho okwenziwe ngumongameli uZuma.
Yena uZuma sike samuzwa sethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenxe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba?
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanelwe ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa-ke udaba esinalo lokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti-ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle ukusukisela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi. Kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke wonke? Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyibona iyenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseyudaba lezinkantolo kuphela, kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi, kugqugquzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla okuthi balwe bamsekele, njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibona kubonakala ukuthi njengobesho ukuthi kasikho emthethweni kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane lincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele
sizwa ukuthiwa abasekeli bakaZuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla ubona kungaphela njani lokhu bagcina yini becitheka abantu
kusobala ukuthi laba abalandeli ngabasekeli balowayiswa ngumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sibucayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu uma nje kungenzeka ukuthi owayese ngumongameli uZuma kuthiwe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibona izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda saseKZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesi sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izimpi ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo ephakeme mayizokwethula isigwebo kumbhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vusi Muzi Sibanda ingcwethi yecubungula ezomthetho njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrika esilala kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu izolo ledlule kancane ikhulu 1176 khona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 ngelanga linye uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efihlela Ncube
yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela imbheda yokuthi abantu balale khona singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazi ukuthola ioxygen lezinto ezingamncitha aphile ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu akwazi ukuya ebhedlela ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo njalo isimo sibi siyasiba sibi kakhulu kuyadingeka ngiphela ukuthi lungi lokho singaphelelwa ngabantu abaningi kakhulu abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu
inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasileli wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende
iqiniso yikuthi ama vaccine aweneli abantu malutshwane kakhulu ayabuya aphele abuye aphele uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi second jab ukubuyela bayehlatshwe ngokwesibili kodwa akavumi bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokho belile bakhona nje abafuna ukuhlatshwa ngokuqala abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjobo efaneleyo lawo ma vaccine afaneleyo ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu kuba kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhuluma isiqiniso, yebo kambe kuyangena lapha nalaphana amajekiseni kodwa kaweneli lokho emalutshwane, kuyadingeka ukuthi bayathenga kunenge ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili, kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazikele ngokuhlanganyela abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo ne-World Health Organization bayilani. Kodwa njalo siyathola abantu laba abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa i-COVID lokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Lakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokhu kungahlatshwa.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ebalisa ukungahambahambi lokubuthana kwabantu abedlula amashumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dube Kosibanda, uthi balembiko ethi abebandla lezanu PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelani lemigoqo ekhona.
Lathi samandijana sathi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona iyenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisa ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyikuthi beyinaka benazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lathi siza kuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyikuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokho esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi ebhinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi kabamanga, siyakwazi ukuthi bebelemhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyikuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, lathi kutsho ukuthi sesiyagcina sithi hayo lathi singene. Angikhulumi ngebhinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMathebeleland North, nxa kuyikuthi abezanu behamba besiyakwenza imhlangano yabo, lathi zaqalisa ukwenza ethu imhlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19.
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma-structures ethu, ama-polling station based. Remember thina silama-structures aqalisela even la kuma-villages. I-village la nge-village yabe lama-structure. Abantu kabayekele ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba hanti yabona ukuthi i-structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu abahlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana. So abantu abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube lalokho kutsho ukuthi singathi lo mkhuhlane osukhona kutsho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana kwababa akuyenzi lokho abantu bayahlangana uyabingelela umakhelwana wakho umbona ukuthi yena angabe enjani namhlanje uvuke enjani and so on and so forth yikho okwenzakalayo lathi emhlanganweni wethu siyakhangelana nje ukuthi sibonane ukuthi laphana kuvillage liyana kuminjani kumbe kupolling station liyana kuminjani asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bebandla linye so asisoze completely sithi khona okuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ukwenza imihlangano yabe labantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bevingelelana bebonisana ukuthi omnye nomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanpf baqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye COVID-19 besenza ezombusazwe
emathebeleni notice ke sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi sizaba siyabe silokhu sibakhangela sifuna ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazo lathi sizahlangana
umnumzana Prince Dube Kosifanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma icingo le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezano PF yehlule
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano weSadag usithumele equla elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha uZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesiqubu esethusayo. Linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo e-Heroes Acre e-Harare emngcwabeni ka-Clever Shadrack Siramba oke waba umsekeli womholi webutho le-Gugurahundi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka Studio 7 igama lami nguSiqondiso ngokompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu lapho engihlala khona bengine-flat so e-flatini since kuvalwe last year March ngaba nesikoloto so isikoloto ngasibhadala kwaze kwafika manje sebethi bayavala futhi isikolo ngingakaqedi ukusibhadala isikoloto isikoloto sabo sithi 8792 la ngihlala khona so manje mangithi ngifuna ukuma bathi hayi ngingaphuma kodwa ngishiya impahla since ngingakabhadali isikoloto sabo manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto sabo ngithathe impahla zami ngiphume khona indawo engiyitholile lapho engizoya khona ngicela usizo kubantu ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje vale vele ngiyelane sendingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani so bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokuhlala ngiseGoli ngiyacela usizo kakhulu olweni ngiyabonga uma ungaluthola usizo inkosi libusise
yathi nama linjani lonke bamthokazi yonke selizwele namhlanje adibe mamele uRama adibe mamele umnaka wakhe ukukhuluma lapho Zambi, lizwele maeti na vele nofunda kono kulele Zambi. Na wana njoti vese uzo umuyo mtu wa suwa ule lizu. Tatsa ele lizu vemba kula ataba yezwela. Umuyo kano wa esposa kukara ngadi background ya kivya kwa yobo Mozambiki. Lo manje la elu uzo kulume la gena mtaji bachai zanda wa nipe mwewewe Zambi ya. Bachai zanda kuchavula mpeno kutawo kati mkaya. Awa nifakita kutuwe kuzima loko. Lizwele gena mtaji wa tipe mwewewe kulose ne. Ezu kulume elu tira vele Zambi ya. Nikuzeka ala kukulele kono funde kono. Uwe Zambi ya lono wa warwana. That's why it is in this one. Gas is very, very good. What do you do? He went to very so misery. Agala moves forward to West Papa. I was asked again.
Hello, Sticky Silvy. Ninjan, Sticky Silvy. Ninjan, come here and Fagasa. Yes, go. Would you get a music call with him as a fool? A jan, they bought a book.
Linjani bantu baka Studio 7 labo bonke njabalalele emakhaya khulumayo ngumachisela lapha esijabule hayi bantu siyezwa nje konke okukhulunywa lapha siyabonga futhi lisethulela khona izikhati nangamathuba kodwa nako kunyeke lapha emfisi ukuthi abantu ke singani siza kukhangela ngamehlo aba indaba ye-COVID indaba ye-COVID ukukhanya inandi yakhwela kakhulu kwethusayo izikole abantu abethu kwabasafundi hulumende umuthi ubukhona hlaba wonke amatisha amaningi ahlabile abantwana kwathiwa kabahlabi ake asichazele ukuthi okwabangela ukuthi abantwana bengahlabi kuyini njengoba amatisha ehlatshiwe umabili amajekiseni yini-ke le esisesabele ukuthi bafundise abantwana ke sichazelwe lapho nje sizwe sonke ukuthi hhayi okwabangela lokhu yilokhu sibuzele
Ninjani basakaza baka Studio 7 kundawana zonke zeMelika lapha likhona bo Gibbs labo Ntungameli Nkomo lapha nya cela bakithi siyadinga kulo mtaka Elizabeth Tiyani mtaka Simon Tiyani owasuka thathwa Richard ngo 2001 enkayi khona leyo wayenzele enkayi manje wahamba wahawula laya samazi ukuthi ungaphi siyadinga sithi ukuthi khona lapho khona kumbuya fila kumbe kaphi siyacela sithi lo jaha ngazi ukuthi umuntu onjani ongagcina umntwana wabantu isikhathi esingaka angabuyeli kibo uyabe ngumuntu onjani siyacela silumta Elizabeth Jiyane uThabiso Sibanda ibizo lakhe nguThabiso Sibanda umtaka Elizabeth Jiyane umtaka Simon Jiyane ekhezi kobhidi siyacela kakhulu hayi ngivingelele kakhulu bonke abakundana zonke ngithi linjani khona ngapho kucharacters lapha sikhala futhi ngokuthi icharacters abe yatshintsha ukuholisa abantu isishebo akula sishebo abantu bayakhala kakhulu ibanike isishebo esizwakalayo hayi isishebo akula sibantu bayakhala linjani lonke ma-members e-characters ukubamba umsebenzi ngendlela Sa channel kuna po vuka njani unaske usisi na mafika ududu inji pilare nkosi ikoroni ya bulala
Salubonani baskakasbada Studio 7 ngingilela lonke nje okhulumayo ngumthuthuko from Ilipane ngithanda ukugxila kakhulu kumabandla la aphikisayo la gcile kakhulu kumonzora lo umonzora sesimazi vele ukuthi photocopy ezane isigijimi sezane nje asela ndaba la usekho umuntu ongamaziyo ibe ngigxile kakhulu lakumqondisi lo emthokazi lo wakithi lo hhayi usesemfishane kakhulu for umelana lezana hhayi usesemfishane usakhawule emadolo nje ibuye ngibuze kakhulu ngayo umqondisi ukuthi uyake hambe ekhankasele ukuvotela khonale sibesishonele indawo zonke khonale efuna for yamavoti ukuze ikwazi ukuthola umbuso ofuna khona okuthiwa ilizwe liqunywe thina sikabile ndaba lakho lokho thina abanye safuna ukukhipha le nyamazana kodwa yizane le ngoba vele ukuqhunywa kwelizwe lokhu siyakwazi ukuthi angeke ubuye mana from his ngaba yilongu process le hhayi abantu abazama ukubambana ngibuye kagxile kakhulu la kuma-supporters wakhe la asegoli la ukuthi babuya yini bona ukuzorejistela ukuthi bevote mebaphonge ukukhuluma nje besegoli khonale bephonge ukukhuluma behamba besithi kuzazenza inetho bona bengabuyanga ukuzovota khathesi bakhalele ukuvota bekhonani selokhu izanisala nje bazoyenza kanjani bahlala bebhonga kanjalo nje abanandlala aphikisana zama ukubambana ubambane bengumanyana kwazi ukugida le nto othiwa yizane sizalele edubeni sikhulele edubeni ngayo hhayi esinyanyisa nje ngiyabonga
Salubonani sadelikhiphela iqiniso ngathi ngijabula le mayi ongafuni ukuqala Studio 7 okwesibili ngiyobulisa lo mama onzalayo masithole endaweni yasenkaya masobhuka kithi osamthabiso samofa yithi linjani lonke ngithi yeshwadala bakithi liyakubona ukuthi izandla yenza kanjani sale siphegelwe idamu sokunabo 6 years la manje akwaze kubuye kugeza amanzi aso uphi ukuthi nathi sinkomo ukupompe ukuthi sihlale sizipompe lesicelo sokuthi ke sincede singabe ngedamu endaweni yakhe singahlupheka manje get so voto bebuye besiphathela ama 1kg right beqeda lapho bese sithi basiyenze sina siyalamba nakuzandile naye asilambiza ngajabula le audio mayingafuni
indaba ubaba uMagalela yena efuna ukuthwakaza ingakhulumi ekufuna yena ubaba uMagalela ufunelapha izandla lasekele iqhubeka ukuthi lwelele kulungile emandebeleni siwrite ngaba kamakazi xa wena Magalela baba sola ithwakazi yehlukanisa wena ufunelana so izani right yekela dlabeka ngokwena
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwe le-Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya uMakhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimala abangamathumi amabili lambili edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe ukuqediselwa ukuyiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu owelwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungela ngozi. Umeya wedolobho le-Miami-Dade uDaniela Levine Cavah utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula ikhulu 121 abangakatholakali kulabalitshumilane abatholakala befile. Lesalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lwe building le Surfside eFlorida eyileyo lutaba olumangaze abantu bonke abaningi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayekuza ama-families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abaningi kakhulu ukuthi building ingamane khithike nje and therefore it brings into question ukuthi ama-buildings la ayamentenwa yini to make sure ukuthi structurally alokeqinile ngoba siyazi ukuthi even layo le building you see i-building endala I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba-check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, ayinto ethusa abantu abaningi kakhulu lento yenzakale Florida.
Isehlakalo lesi singasitshengisa ukuthi izindlu zele Melika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi esoku udilika wale building mina ngokubona kwami angeke ngisho ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America azigcinanga. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le ethileyo. So angeke ngithi blanket statement ukuthi ama-building e-America awagcinanga kodwa
kukatele ukuthi ama building wonke kumele a inspectwe kube le maintenance. Njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi building le ibise engingathi ibise e beachfront so elwandle. So kunengi okwenzakalayo elwandle ngoba wani ichebechebe most of i area yakhona ichebechebe so kumele ukuthi kukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama building akho endaweni esifana lalezo o aseduze lolwandle abe ku danger yini ukuthi angadilika maka ukuthi i structure sakhona asiqinanga.
Lo ke ngumnomzana Del Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube xoxa le studio 7 ecingweni sesigabeni se Virginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba ngumongameli wele South Africa umnomzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasa likhankasela ukhetho kodwa lithi elezanu-PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu kulakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.